Kulandela ukwethulwa kweziqondiso zomthetho weBulawayo Public Transport Policy ngomnyaka ka-2016, kulabanye abakubhizimusi leli abathi amanye amankampani athwala uzulu agcwele indawo yonke kulokuthi izimota zabo zithwale abantu emalokitshini athile njengalokho abakuvumelana leziphathamandla zedolobho leli. Lokhu kusekelwa ngezinye izakhamizi ezithi sokumele kulungiswe udaba lolu ngoba sokukudala kwethulwa iziqondiso lezi ezingasasebenzi kulezi nsuku sokulamankampani amaningi athwala uzulu. Amankampani anikwa imvume yokuthwala uzulu ngeJobambayiwa, Ulawa United Passenger Transport Association, Vuka Ozimele Transport Association, Bulawayo City Transit leBulawayo West Transporters. Inkampani lezi kwakumele zithwale abantu emalokitshini atshiyeneyo. Bayakusula abaningi okwenziwa ngamankampani la, omunye wabo ngunkosikazi Vuyena Mudenda ohlala eLobhengula.
Nokuthi kube lamakhombi amaningi, izimoto eziningi ezokugada, kwenzela ukuthi lomunye lomunye akhethe imoto ayifunayo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Winos Dube, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo United Residents Association, othi sebeke benza imihlangano lezakhamizi emalokitshini atshiyeneyo ngodaba lolu. Uthi okuvelayo ukuthi izakhamizi zifuna ukuthwala imishova etshiyeneyo.
Abantu kabayekele bakhululeke bazikhethele izimoto abafisa ukuhamba njalo lezimoto zivunyelwe ukubana zizikhethele zikhululeke imigwaqo ezifisa ukuthi zisebenze zihamba kuyo. Ngoba lokho kade bekwabakujoyo lokhu ukuthi kuthiwa izimoto ezithiza zihambele ngapha kuphela ezithize zihambele nga. So kuvalela abantu amathuba abana bazikhethele ukuhamba abakuzwa kubahambisa ngcono.
Ivuka Ozimele Transport Association ithwala abantu emakhandeni eNtumbane leCountry Park. IBulawayo United Passenger Transport Association isebenzela emasabhabhu aseMpumalanga yedolobho. Kuthi inkampani yeJobambayiwa yona ihambela inketha lenkulumane. IBulawayo City Transit Trust yona ithwala uzulu emganwini. IBulawayo West Transporters yanikwa imvumo ukuba isebenzela ePumula East. Umgcini sihlalo wekomiti ebona ngokuhlelwa kwedolobho umnumzana Dumisani Netha uthi iziqondiso lezi ezihlela ukuthwalwa kwabantu zimota kobulawayo zaqala ukusebenza ngomnyaka ka-2016 zamiswa okwezikhatshana ngesikhathi sobhubhano lwe-COVID-19. UNetha ungukansila we-Ward 14 uthi kusukela lapha kwaba kompunzi idla emini edolobheni leli. Owayengumsekeli kasodolobho umnumzana Mlandu Ncube uthi ziningi induba ezivimba iziqondiso lezi.
I-transport policy yenziwa ngo-2016-17 yasipaswa, kodwa inkinga eyaba khona indaba ye-enforcement eyokuthi amakhombi athwalele endaweni ezifaneleyo lama-route permit. Inkinga enkulu kuyukuthi ama-council traffic cops okokuqala malutshwana, okwesibili ala ma-arresting powers. Njalo le ndawo zangikhona zokuthwalela bezizinlutshwana kakhulu, yikho lokho elibona lokho kuhlupha nakathesi.
Umnumzana Atlas Moyo, umgcini sihlalo weJobambayiwa, uthi loba bavuma ukuthi ipolisi le ibe khona, indlela okwenziwa ngayo ikhansili kathesi abavumelani layo ngoba isigcwalise amankampani amaningi. Kulabanye abangafuni ukuzwa ngitsho lakancane osekuzanywa lidolobho leli elifisa ukulungisa uhlupho lokuthwalwa kukazulu ngamankampani atshiyeneyo. Umnumzana Bhekinkosi Sayi, umqondisi weBulawayo West Transporters, uthi kabakuthakazelele okwenzakala edolobheni leli.
Hayi, thina okokwenza singasayini ukuthi sasiklira indlela amarutha ayehlewe ngayo because kwakumele ukuthi ku-involve abantu lathi si-involve.
Kodwa umkhokheli weBulawayo United Passenger Transport Association umnumzana Morgan Msipa uthi babona omuhle kakhulu umthetho wokuthwala kukazulu koBulawayo.
Abantu sebeyalayitshwa ngendlela etshengisa ukubahlonipha nokubaqakathekisa kulalokho okwakuyikhona okuthi there is no one who is responsible of anything. Now that is everyone who is possible to area in a day IPA.
Amapolisa le kansili bakhankasela ukuthi imoto zithwale uZulu eGodini Terminus. Abangabhalisanga phansi kwamankampani asebenza edolobheni leli bathwele amagabha avuzayo ngoba baqhuba amabhizimusi okungekho emthethweni. Imele iStudio 7 iKobulawayo, yimi uNqwele Dube.